Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Lingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 29 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
the strong rebound of the economy and cut of water 2020-2021 rainfall season, which is international mineral commodity prices, stable macroeconomic environment, and the COVID-19 pandemic response measures.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ligciwane le-coronavirus.
Siyathaba kakhulu ukuthi ekusileni isivuliwe isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane lo owe-COVID.
Izakhamizi zakobulawayo zemukele ngenjabulo ukuvulwa kwesibhedlela sekusileni Medical Center esabekwa ukuthi siza kwelapha izigulane ze-COVID-19. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance uthi abafundisi bamanyane lomanisipala weBeitbridge kanye lamapholisa lamhlanje ukugcizelela ebantwini ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu ukutsho esethula umbiko oqakathekileyo wezemali o-Midterm Monetary Policy. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume lapho uNcube esethula umbiko oluhlu lwezindleko zikahulumende lwaphakathi komnyaka i-Midterm Policy Review, lapho aveze khona ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyathokoza ngesimo somnotho welizwe. Uthe kungelani lokuba kulo bhubhane lwe-COVID-19, isivuno esitholwe yilizwe ngomnyaka ophelileyo sinikeza ithemba lokuba umnotho weZimbabwe usezandleni ezenelisa ukuphatha kakuhle. Intengo yempahla lemali esetshenziswa nguZulu uthe lokho iqhubeka isiba lesisindo ngoba uhulumende ezenelisa ukulungisa indaba ezibhekane lo mnotho ngcono kulakudala. Uphinde wathi indlela zokulwisana ne-COVID-19 ezifana nokuthengwa kwamajekiseni alolu bhubhane lezi ziqondiso ze-COVID-19 lockdown zisize kakhulu umnotho.
The strong rebound of the economy is anchored by a better 2020-2021 rainfall season.
Ukuvuka komnotho wethu kubangelwa lizulu eliningi esibe lalo lonyaka ka-2020-2021 ndawonye lentengo ephezulu yalokho esikwembayo emgodini yethu. Indlela esisebenza ngayo ukulwisana lomkhuhlane COVID-19 layo isisize kakhulu.
Uncube yongezele esithi eleZimbabwe selisebenzise imali eningi ukuthenga amajekiseni awe-COVID-19 vaccine, kodwa esithi yiyo yodwa indlela yokulwisana nalolu bhubhane.
Siyifuna ukugcina impilo zabantu sisebenzisa imali esiyithole kumnyaka odluleyo. Kuze kube namhlanje sesisebenzise imali efika $93 million sithenga amajekiseni e-COVID-19.
Loba nje umthuli esithi uyathaba ngesimo somnotho welizwe, izisebenzi ziyakhuluna kakhulu ngamazwi akhe zisithi akusiqiniso ukuba umnotho welizwe uyathuthuka. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uphambana noNcube esithi indleko zokuphila zikazeneliswa ngabaningi.
Besingakaze sibone ke i-improvement yomnotho okwamanje. Sibona nje intengo yezinto ilokhu ikhuphuka, njalo iholo lilokhu lisasele phansi okumangalisayo. Nxa sikhangela ke ukutholakala kwezinto kumbe ukutholakala kwentengo, le mali yethu phela kayibambeki. Besingakaze ke sibone ke abakuchoyo ukuthi kuba nobubelo kwezomnotho. Izisebenzi ezinde ngokwamanje imali abazikholayo zilutshwana okumangalisayo ukuthi abaningi behluleka ukuthi bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Lokhu kusekele ngenye ingcitshi kwezomnotho umnumzana Masimba kuchira yena othe uhulumende kumele azinike amakhwapha namanga kaNcube.
Masikhangele amafigures esiwanikwa ngubaba uMthuli Ncube kukhanya njengani i-economy ikhula ngendlela ayikhangelele yona, kodwa thina njengabantu makhaza asikaboni impila kahle yethu lenhlala kahle yethu ikutshintsha kakhulu. So angazi ukuthi i-economy ukukhula kwayo nxa sikhangela ama numbers uyancedani.
Uncube uphinde wathi uhulumende usebeke imali efika amabhiliyoni alitshumi lane, 14 billion yaseZimbabwe, unceda abantu abadubekayo kwele Zimbabwe. Loba nje incithi zikhonona ukuba abantu abaningi kabakayitholi limali. Uncube uphinde wathi kusukela manje kusiya kumnyaka ka-2021 uhulumende uzabe esibhadala izikweletu zakhe ukuze le Zimbabwe lenelise ukuqhubeka lithola usizo kwamanye amazwe. Wathi njalo kakusoze kube le mali ezaphiwa inhlangothi zikahulumende esithi leyo abayithola kundleko zalonyaka uhlelo lwebhajethi yenele ukuba ingatsha lezi zisizakale uze uyephusha umnyaka. Ngimele iTiko 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Isibhedlela sekusileni Medical Center esabekwa ukuthi sizakwelapha izigulane ze-COVID-19 sivulelwe ukuqala ukwelapha izigulane ngolwesibili yona le iviki. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ebincedisa isibhedlela lesi ukuthi sivule ithi kusakuningi okudingakalayo ukuze isibhedlela sisebenze ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Kuchaya ihola lesithathu lamhla emini isibhedlela sekusileni bese senelise ukwamukela izigulane ezine ukuba zilaliswe khona ziselatshwa. Udokotela Absalom Dube, umqondisi wesibhedlela sekusileni, ukhuluma ngokuvulwa kwesibhedlela lesi.
Isikhangelele ukuthi si-admit ama-patients afika 15 kusiya ku-20 khonapho. Impilo silayo sibike sika kosezinto njalo ke odokotela lamanesi silawo nanesi ukuthi abansi ukuthi akhangele ama-patients afika kubo-15 kodwa-ke singathola more staff, sithole futhi la equipment ngakwansi ukuya nanesi asiyefika ku-200 capacity esibhedlela sonke ukuthi phansi ukuthi ungene esibhedlela kwakathi kumele kube le-test ye-COVID-19 e-positive. Ngokuya kwesikhathi nje isibhedlela sizabe sisenza i-teaching and specialist singaphansi kwenasti kakhulu, kodwa-ke siyabe sikhangelela ukuthi sifundise odokotela lamanesi okwesigaba esiphezulu.
Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, ilunga lenhlanganiso e-IM4 Bulawayo encedise kusileni ukuthi ivule, unxusa uZulu ukuba aphathise ngoba kusakhona okusilelayo esibhedlela.
Siyathaba kakhulu ukuthi ekusileni isivuliwe, isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane lo owe-COVID. Umsebenzi kodwa ulokhu sakhona. Okwakhathesi singakwanisa ukuthatha abantu abangu-20 kodwa kule mbheda eyi-68 kulokhu kukhona okunokufuna ukuthi kutholakale kuthengwe ukuthi abagulayo bakwanise ukugcinakala kuhle.
Umnumzana Thulani Thebe, umhlali wakoBulawayo, uthi ukuvulwa kwesibhedlela lesi kuveza ukuba uhulumende uyakhathalela impila kahle kaZulu.
Siyabonga kakhulu ukuthi ekusikeni hospital siseyavulwa, kuyasincedisa lathi ukuthi sithole indawo lapho esinga-admitwa khona for i-COVID-19 ngoba iThe Groove Live sisandile amakhesizi ngenxa yokuthi ayakhwela.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakoBulawayo, othi kuyajabulisa nxa idolobho lakoBulawayo lisiba le ndawo eziningi ezamukela ababulawa yi-COVID-19.
Ukuvula kwesibhedlela sekusileni hospital kuyasijabulisa njengezakhamizi ngoba sinanzelele ukuthi emalangeni adlulileyo bekukhulunywa ukuba nezibhedlela ezigcina abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 sezizilela zigcwele abantu abagulayo. Obese kusiba kunzima kithi, ngakho ukuvula kwalesi sibhedlela siyakwamukela kakhulu njalo sithemba kuzasisiza singuBulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, uthi lanxa abantu bephakathi kobhubhane lweCOVID-19, kufanele leminye imikhuhlane yelatshwe ngokugcweleyo.
Ukuvula kweJoshua Mkako Nkomo ekusileni hospital kuyinto enhle ebantwini bakoBulawayo, sokuzenza ukuthi izibhedlela zengezeleleke edolobheni lakoBulawayo. Lanxa iCOVID iphakathi kwethu, abantu kaba athendwe nxa bethe bafika belezinye izifo. So sibonga khona ukuthi isibhedlela sesivuliwe, izibhedlela sezizabanengi, labantu sebeza kwelatshwa beselatshwa ezibhedlela eziningi zakoBulawayo.
Okwakhathesi isibhedlela sekusileni sanelisa ukuthatha izigulane ezingama-20 i-20 kuphela. Kuthi abaphatheke kakhulu, intensive care unit, high dependency unit, bazabe bedluliselwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital ngesikhathi kusathengwa lokho okusilelayo. Kulabodokotela abalitshumi lambili, i-12, labongi abangama-24, i-24. Kuphela usuku lwayizolo, bese kulabantu abazinkulungwane phose ezimbili, i-1856, abahlole batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abangama-60. Kuthi abantu abahlatshwe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19, seledlula isigidi lengxenye, i-1,562,000. 285 kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bazinkulungwane ezingamakhulu angaphezulu kwesikhombisa i-718,131. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance uthi abafundisi bamanyene lomanisipala wedolobha leBeitbridge kanye lamapholisa namhlanje ukugcizelela ebantwini ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Embikweni owethulwe enkundleni yeTwitter, umanyano lo ubonise imifanekiso yabafundi abakade beqhuba lomkhankaso erenkini yeBeitbridge lezinye indawo. Kusenjalo, umqondisi weChristian Alliance umnumzana uSeni Sibanda ugcizelele kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu bekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus.
Namabandla besikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi behlaba le injection ngoba kulabafundi sesisebenza labo athi sebesebenza ukuthi bekhuthazane kona ukuqala ukwenza ukuthi bebe umzekeliso ebantwini ukuthi hayi le injection ayibulali le injection njalo kawusuye lo 66 abantu abamcabangelayo kodwa kuyi injection encedisayo ukuqinisa umzimba njalo siyakwazi ukuthi ayingeke yawuvikela umkhuhlane ukuthi ungawutholi kodwa nxa usuwutholile uyakuvikela wena ukuthi ungagcini usiya kumbe ku-ICU kumbe lomkhuhlane ugcine ukukhulela ngakho abantu sebekunanzelela konke khonoko njalo sebeqalisile labo ukuthi bayelayina bayeyimelela le injection njalo into ekhuthazayo ukuthi ukubekwa kokuthi injection kuhlatshwe kuma-clinics kuhlatshwe endaweni eziningi so kusenza kube lula ukuthi umuntu ahambe esuka ngekhaya ayehlatshwe aphinde abuyele ngekhaya. Okugcina onye sikubona kuqakathekile ukuthi uhulumende kumele ukuthi akhangelisiswe ngamabandla lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi lolu hlelo lwevaccine lwenziwa kuhle lokuthi wonke umuntu oyidingayo uyayithola.
Abantu bona sebeziphethe njani kathesi ngokubona kwenu njengabezinkonzo lingathi abantu sebelandela ngempela iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Sikhuthaza abantu ukuthi kuyadingakala ukuthi imaski ibilokhu ikhona lokugezisa izandla lokuhlala abantu bekhatshana khatshana. Abantu bese bezama ukulandela konke lokhu kudubo nje esilokhu silalo yilona lolu ukuthi nxa kulezimva abantu bagcina beyekethisa kube sokusiba ingozi kakhulu abantu begcina bethola lo mkhuhlane. Ngakho siyakhuthaza ukuthi lasemfeni lapho kuhlanganwa khona abantu bezihlobo asikunanzelelenini khonokho ukuthi sibakhatshana khatshana singagcini sithatha lo mkhuhlane we-COVID-19. Lalapho nxa umuntu esiyathenga ezitolo obakhatshana labanye, lalapho nxa umuntu egada amabhasi amazupho asizameni ukuba nekhatshana lakhatshana. Siyabonga.
Lo ngumnumzana uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni nobhubhane lwe COVID-19. ZANU-PF selitshengise ukuba selizaqala umkhankaso wokhetho ngokubuthelela imali yokwenza lokhu. Ngakucele lamabandla aphikisayo kulokudonselana kubangwa ibizo lebandla lezinye ingxaki zikhama amabandla la. Kambe amabandla aphikisayo angaphaphama ashuthunele ibandla lezanu-PF umbuso ngokunqoba kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kulusizi kakhulu ukubana ibandla le-MDC abezikumbeni njengoba bangikwene ngani uthanda ukukhuluma ngendlela into yabo bayenza yokusiza. Kodwa kulusizi ukuthi izalo njengebandla elikuhulumende seliyilo eliphetheyo ukuthi liqalise ukuthi lithathe imali lithi selilungiselela umkhankaso. Ngibona ngazathi umkhankaso vele ebandleni elibusayo yilokhu likabe likwenzele abantu. So ngabe kuthiwa bayabusa kade vele akudingeki ukuthi bekhampeni kangawo ngoba each and every day uma besenza kahle ngumkhankaso.
Unothini baba Mkandla?
Baba Mkandla, ngabona ukuthi uyithithile indaba yokuthi ibandla lona lelo othiwa liyabusa lanxa liphiliza kumele ngabe libonakala ngemisebenzi ukuthi lenzani imisebenzi izikhulumele izenzo kungemazwi. Kucace kube sobala ukuthi benzani nxa besiya ebantwini bangadingi le mali bakhombe lokhu abakwenzileyo. Khona uku abakwenzayo xa badinga imali yokukhankaza lani lani bayakwazi ukuthi ekuseni ekubambeni kwabo ilizwe bayasilela kakhulu sebeze bedinga indlela eziningi zokuqoxa imali. Kanti njalo vele kuyaziwa ukuthi lakhathesi bona bakhankasa mhla kuphela ukhetho besithi bangena embuso emahle bakhankase njalo nje ngoba lakhathesi babhizi baphathekile ilizwe lonke leli kwesi sikhathi bakuqatshise ngenhlelo zikahulumende benze lokhu lalokhu bavele bahleli bekhankasa imali abantu bayayidinga kangikwazi ukuthi bayidingelwa ukuthi benzeni okutsha ekukhankaseni khona lokhu nxa besehluleka vele bayazehlulekela. Amabandla aphikisayo yibo aba lo mlando ukuthi badinge imali zokuthi bakhankase bakhuphe laba abantu abehluleka ukubuza. Ngiyakwazi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi yebo kambi okunyeka kuphumele egcekeni ngoba ezinye izinto imfumba yakho ungayifaka egcekeni kakhulu laba bantila ngali ngatshona izinto zingakumelanga kuhle. Leqiniso bakhona bakwenza emsamo okungayisikho lokho kwenzana okukhwela phezu kwentaba ngoba navele ngakulato ikapha elingenalutho vele ilomsindo mali sayo.
Mnumzana Fuzwayo, kule ndaba ye-COVID-19 le eyenza kube nzima ukuthi abantu bakhankase, ungathini wena nxa ukhangele yona le ndaba ye-COVID lokhetho luza?
I-COVID kakhulu kakhulu Gandhi isebenza kakhulu kwabaphikisayo. Induku esetshenziswa libandla elibusayo ukuthi abathi abaphikisayo bengahlangani. IZANU iyenza imihlangano njalo. Ubabonile abebandla lesipostoli odabe le mihlangano okuthi akulabantu abaningi. Abazange bayemiswa ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi abantu bona labana bazaba vota yawo. So ifuze sikuzwisise kakhulu ukuthi i-COVID isiliziko elisetshenziswa yilabo abathanda ukudlwengula abantu.
Ye manje baba Mkandla, asithi thina i-COVID ingekho ngakukhankaswa njani?
Hayi ngiyakubona sibili ngalibhikwa leli ukuthi kukhona ukuhambi kuhle khonapho ukuthi kuyadonselwana kuyiwalelane. Kodwa phela lakho ekudonselwaneni lapho kukhona ungaba namandla kulabanye. Sasibone nxa labanethethwe udala kudonswa intambo abanye babedonswa sibili kodwa beqale bedonsa labo bengaqalamandla. Lokhu kutho ukuthi phakathi kwabo bona abadonselanayo angaba khona olamandla. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina kwesinye isikhathi imfumba idlalwa nzima kumele uyifihle. IZANU libandla elilobonke elilamano amanye angalungile ngoba bangabona uteza kuchilina ngeriwa pisa yo ali bumbila bali jarile inkulumu la matala ngapeliyo njoba esicho njegatezo kafuzwa yukuti COVID seingu yukuchaya ngayo abama banda apisa yo kusheo ndaba impila kase zabani nako laba labo aba pisa kumele mbaka zina yote basaka nipe banga zibaka majibe pungu ufuda impumba wibona kade gula baba nuba na baba tuga baku nganga pangeza lezi to ezi nga rukacha umela mina mbuna nati wafuna nje esi kati natungi izatichi ezi za kwenzi kutipenze izi nto za petule vikamba pazu mchecha pazi jina abo za hapu nesi kati sama kio bae fumburuga sime pete ulu tofambi
wezo wakala esi kati iso esi nganisesi diwa mmango numza nafuzwa kosa elakwelo kugcina ngendaba nale yamalungiselelo okhetho ngesikhathi lesi kule COVID
njengoba kule COVID kuqakathekile kakhulu ukuthi nje khonoko kutshiwo ngoba umkanda ukuthi bethawa umthetha phansi beyakha ama-structures besikise kwesinye isikhathi ukuthi besikise nje imeseji yabo ukuthi kade kuyini ngoba ukuthi bethule abantu bedubeka kani kebe kuqakathekile ukuthi either ku-social media nandani bezwakale bekhuluma betshengisa ukuba khona hhayi MDC kuphela amabandla wonke nje aphikisa ngalo mlando kukhuluma labantu ebatshele ngobubi umbusazwe lo njalo abantu beZimbabwe labo baqhakathekile ukuthi bengabi ngani igrocery ngoba kudinga imali hayi yokukhankasa kodwa yokuthenga abantu abantu kufuze bekele ukuba igrocery bebe ngabantu abayizolo abaziqhenyayo ngobuntu babo betho ukuthi kasoze sathengwa ngokudla kodwa sinokubuswa ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla. Kwezemidlalo, umdlali wegolf uScott Vincent usemsileni phakathi kwabantu abafika amachumi ayisithupha abakumncintiswano we-Men's Individual Golf Stroke Play oqale namuhla eKasugi Mixed Country Club. USkot omele eZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games ubethembise ukudlala ngamandla akhe wonke. Namuhla ubebukelwe kumdlalo wakuqala ngababalisa abakunhlanganiso yeZimbabwe Olympics Committee uThabani Gonye, uFrederick Ndlovu labanye. Imidlalo yegolf le iqhubekela phambili kusasa njalo izagcitshwa ngesonto. Kusenjalo asebephumile emdlalweni ye-Olympics nguDonata Gadai loPeter Wetler akade bemele ilizwe emdlalweni wokubhukuza. Ababili laba kubikwa sebebuyele eZimbabwe. UPeter Gilpin owenza i-rowing ukhangelelwe ukubuyela ekhaya kusukwana ezilandelayo. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuba imidlalo le ngeyokulolonga abadlali abaza kuya emidlalweni ye-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024.
UVincent ungakhumbula ngengamuva ngomunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukompyutha abazange bethola singathi ngesilungu ngama invitational slots. So so sithembele ukuthi njengoba levele e-ranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf, sithemba ukuthi emdlalweni wakhe kukhona esingakuthola.
Bese kubuya ke uMagusha.
Hayi, uMagusha ke uyaqala ukuba kuma Olympics. So bese xoxa nje naye kathese kwemzwane esanda kudlula esithi simbazise ukuthi hayi ebeke abamba iphika phansi akholise umdlalo wakhe uzahlangana nentshantu kodwa khonokho ukuthi vele yena sesifikile kuma Olympics ngokwakho kutshengisela ukuthi kwankwana vele uselalo ilungelo lokuthola even yona imenduli yegolide. So engakhaleli kakhulu ukuthi uzuncintisana nentshantu but ekhangela kakhulu ukuthi italenta yakhe yesimlethe lapha and italenta yakhe ingamsifikisa phezulu.
Ye, konke lokho elikwenzayo lilungiselela ukuthi kuhanjwe eFrance, akusele ngakhona kuye eFrance ukuthi kuyini uya kusenzakala eFrance.
eFrance izaba what we call the next year is ama Olympic Games in 2024. So ngawukhale iqembu lethu leli elisaba iqembu lethu esingathi it's a young team. So that's the ecosystem selethemba ukuthi ukuba kwabo lapha kuzabanika a lot of confidence ukuthi xa sesilungiselela iFrance sesethemba sibele ukuthi hayi sabe sivele sesikhalela ama imendulo ngona ngokwaso.
UFrederick Ndlovu ukhokhela iziphathamandla labadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseTokyo kweleJapan. Okwamanje, kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Elemelika selisole ukubotshwa okwesikhatshana kowaye lilunga ledale leCongress yeVenezuela ngomnyaka ka-2015 umnumzana Freddy Guevara lokukhahlanyezwa kwalo okhangelelwe ukuba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Juan Guaido kwitsho isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price emhlanganweni asanda ukuqhuba lentatheli izindaba. Umnumzana Freddy Guevara olobudlelwano lomnumzana Guaido ubikwa wakhutshwa emoteni yakhe ngodlakela emgwaqweni weCaracas mhlaka 12 uyona le inyanga wabotshwa. Wetheswa icala alibunjelweyo elokuba umhlamukile lokuzama ukugenqula uhulumente. Ngosuku lunye amapholisa agqagqela umuzi kamnumzana Guaido angena lanxa engazange abonise izithupha zokufakaza ukuthi angubani kumbe incwadi evela emthethwandaba. Umnumzana Guaido uthi wasizwa ngokwenziwa ngomakhelwane kanye lokuqhamuka kwentatheli izindaba okuyikho okwabangela amapholisa ukuthi esuke engambophanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla eliphikisayo lizama ukuphatheka kunkulumo lohulumende ongekho emthethweni okhokhelwa umnumzana Maduro osebangele ukuthi ilizwe elalinothile njalo likhululekile libe lobuyanga lombuso wentando kayiphikiswa. Iqula lomanyano we-European Union laliseVenezuela ngesikhathi kugqekezwa kudingwa abantu lisithi kufanele kuvunyelwe ukuthi kube labantu abazahlola indlela ukhetho olukhangelelwe ngolwezi kuwonalo umnyaka oluzaqhutshwa ngayo kulelo lizwe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngokwenzakala kwamanye amazwe kumanyano we-European Union sethula umbiko enkundleni yeTwitter othi ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Freddy Guevara nokuhlukunyezwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenqabela imizamo yokudinga ngokuthula isisombululo sengxaki kulelo lizwe. Ukuthi wonke umuntu akhululeke yikho okuyinsika kukhetho oluzayo. Ekhuluma emhlanganweni we-Atlantic Council, umsekeli kamabhalane kahulumende obona ngezentshonalanga yelizwe umnumzana Kevin O'Reilly uthe ukubotshwa lokuhlukunyezwa lokhu sokudale ukuthandabuza ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba lukhululekile yini njalo lungelakugqilibezela. Ukubotshwa lokhu akutshengisi ukuthi umnumzana Maduro labasekeli bakhe bazavumela ukuthi wonke umuntu aphatheke ngokukhululekileyo kulolu khetho, kutsho umnumzana O'Reilly. Lokho akusoze kube yisehlakalo esitsha kuhulumende ongekho emthethweni okhekhelwa umnumzana Maduro. Umbiko kahulumende osanda ukuqoqwa ngesimo samalungelo oluntu eVenezuela uveza ukuthi ilungelo lokuthi umnumzana Maduro abe ngumongameli laphela ngozibandlela ngomnyaka ka-2019. Wenqaba ukuthi adedele umbuso kwabanye esithi wanqoba ngo-2018 kukhetho lokudinga umongameli olwasolwa ngabaningi besithi lwalungakhululekanga njalo lulokuqilibezela. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Price uthi okwenziwe kubakhokheli bamabandla aphikisayo kuncintisela abanye njalo akuhambelani lemizamo yokuthi kube lomumo okhwabithekayo wokuxoxisana phakathi kwabaphikisayo lohulumende kaNicolas Maduro ukulungisa okuhluphayo eVenezuela. Sithi kalikhululwe ngokuphangisa ilunga ledale leCongress umnumzana Guevara njalo sikhuthaza amazwe wonke omhlaba ukuthi amanyane lathi sisoleni kakhulu ukubotshwa kwakhe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ligciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.